Yebo mfowethu Chris, ukuthi amahhofisi ethu engathathwa ngamabutho lokho kungayenzakala sibili, ngoba phela babe phethe imbhobho, thina asilayo imbhobho. Njalo thina asiladlame lo ukuthi singabulala abanye bethu abeZimbabwe angazange isithe ezivela ngaphandle kwelizwe. Sokusobala kuwonke umuntu eZimbabwe ukuthi vele okhuphe ngotitisi bakabani. Njengoba ubonile amabutho mfowethu Chris, amabutho efike eHarvest House ehluthuni headquarters yethu eHarvest House. Isenzakalo leso sihle satshengisela ukuthi isibongo sabokhuphe, isibongo sakhe esamaqiniso kwezombusazwe ngesakobani, isibongo sakhe ngesakongwena. Njalo ke wona lo umbuzo vele besike sathola abanye ade sebesinxeba indlebe ukuthi hayi bayeza ngakini kobulawayo khona ngale, kodwa siyakwazi phela ukuthi vele bazabuyaphi bencedwa amabutho, njengoba vele uMakhuphe wayevele ecatsha ngendaba zokuthi yena uhlukuluzwa ngomhlobo. Thina sasivele sikwazi ukuthi hatshi, uKhuphe usebenza labantu bakamnangagwa, yikho vele sasi singamfuni lapha kobulawayo. UKhuphe wayengumuntu owayelwisa abantu abephathi. Ungananzelela Chris, uKhuphe uvele kukalutshwane umuzwa echothozi uhulumende kaMgabe, kodwa emaphepheni wayegcwala emaphepheni ngokulwisa abanye asebenza labo. So khonokho vele akusimangalisi, akusimangalisi ukuthi bengabuya bezothatha amahhofisi. Into engiyaziyo engikwazi eqiniseni zuthi kabalalungela, bazancediswa ibona labo manje esikwazi ukuthi bangutitisi bakahulumende lo okhokhelwa ngamabutho.
Akhona yini amalunga ebandla lenu athi asehambe kucele le-MDCT?
Akekho osekhulume ukuthi uzasebenza lo mama uMakhuphe, njengoba vele sekusobala ukuthi ngutitisi wehulumende kaMnangagwa. Angikholi ukuthi bazabe baningi abangakutsho khonokho ukuthi sebesebenza lo Khuphe. Hhayi, angikholi ukuthi bengaba ningi. Okwakathesi ayisilabo yizero. Njalo singakhangela imbali, imbali yakobulawayo, imbali yemathebeleleni, imbali kamthwakazi, sizananzelela ukuthi akekho umthwakazi okwanileyo sibili ekhanda ongaziveza egcekeni atsho yena ukuthi uchelesile ukuthi usebenza lalabo abahuquluzi benotho, lalabo ababeyibo ababekhokhela amabutho ombhuqazwe. Angikholi ukuthi kungayenzakala khonokho, kungayenzakala into enjalo okwamanje.